ngene amazwi akuthi ukukhuthaza abantu ukuthi ungayenzi kudlame inkukhu ngoba kuzayanyisela izwe, kumele iqale ikhangele okwenzakalayo. Kuba sikhuluma nabantu abanjengo-James Kontinga nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele ngonyenye icala elingekhoyo ngokutshengisela ukuthi yena ngokuqala uyosiyanyise ilizwe ngokutshengisela ukubana uyakupha abantu ngengayenzanga cala kungelacala bekungudlala
Mina umzala Mthusa, ungathini ngamazwi okukhuthaza abantu ukuthi kubengabangela udlakela lalaba bathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambuzi Mnangagwa, ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula. Sesikujayele nxa kuzaba lama-summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU, abantu abamamandla abaphaya bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention, bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba i-SADC kuyayithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kwehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihode leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe i-SADC izakulungisa. So kusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi i-chairperson we-SADC ongenayo umongameli u-Emmerson Mtambuzi Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthusa sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo leluntu eZimbabwe?
Kona nxa behlezi budwa bazibona be-right, but ngizafuna ukuthi nxa behlezi lakana bezibuze kunocomrade Mthusa ukuthi bathini umntwana lomnyaka oyedwa ole wanini usukujele lomama wakhe because umama wakhe wakhitha ukubana yinibenjalo ibise ibambakale endlini e-private ona njalo bona nxa bekuma ukuthi ilizwe libambile nokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama bathini ngabantu abahlezi kahle esesidile namalungelo oluntu okukhuluma ngoesigqigomaphakothisi namazwe wonke akutadako nalaa abe kungayenzi nokuthi abantu bendele kunyele ukuzi-associate kunyele ukuzi-associate with certain amanye amaphathi ngaze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenzi okodlame okuthi sihluze amalungelo oluntu aningenzile ezinondetezi abantu laba bayi-72 belokhu bephakathi ejele lanxa i-media support iye yathi kulecala icala leselisiyahuthiswa selisayephulwa ngayikhosi ukuthi yisela ukubana kulokudlala i-constitution okhona lapha elizweni lethu. Yikho kutshengisela ukubana iZimbabwe ayikabi zinto ukuthi asiaselokhu-constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli uMnumzana Mthusa ukuthi ungathini ngamazwi kaMnumzana Mpofu.
IZimbabwe yasoHarare njalo iHarare yasoZambia. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi izifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyiwe zizigoqela izifiso zabantu bonke. Okwesibili, iZANU-PF ayisiyo ebophayo kule police yeZimbabwe ebophayo. Ikhesi le kumakhodi siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi-78. Angeke ngakhuluma ngimelela amapholisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapholisa ukuthi abantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kule zinto ezazilungiswa. iZANU-PF kumbe umongameli bekalamandla ukungenela endabeni zamakhothi athi khiphani lwana fakani lwana bengangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni siyathiwa iZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe ukuthi kule kesi ehambe kumajistrate ikesi kaJob Sikhala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona ale mvumo njalo alelungelo lokucorrect-a okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahlele kuhlanganise bethi vele kumele angayithathi chairmanship iZimbabwe ngoba vena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocelela i-SADC layo iyakwazi izigila mkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho selokubeke kwabasobala.
Ungasigqibelayo ingxoxo yethu Mnumzana Mpofu.
Ano ngimzile ukhombethe Mthusa okhulumileyo ukubana iHarare akoZimbabwe otshengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okuncindezelwa khona amalungelo xa kuphambaniseka iHarare kuphambaniseka eZimbabwe xa kuphambaniseka ifoloso kuphambaniseka eZimbabwe. So abantu bona la ezinabathi iHarare xa befanelwe phakathi kupambanisa Zimbabwe, kupambanisa wuku mungu, wuku raiti, yungu nende zamalu nyelo nungu, angawarari riki for East Attack Summit, 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 ati Zimbabwe kuti, mwuri Zimbabwe kutamanisa, East Attack is the whole, kamaisi, Africa is the whole, because it's actually wunu nisitinda wati itu, yeso mwusu itu. Anisu mwati, nbati charity, ikinze tuwuku. Kini sabu wuna litutu, sabu wuli wuna litutu, ya tutu wanjani, nisi, mamalu nile, uluntu, ingundese, pa wuli alafisi ya kona.